sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 kuNhlangula 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Especially if you are a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Lapha angikhululekanga ngoba omama abasemendweni babona ingani ngingathatha amadoda abo.
Kunanzwa usuku lweziphepheli ole World Refugee Day, ezinye iziphepheli zikhala ngokungaphathwa kuhle.
Mina ngingumuntu ngothi uMagama wangena eZBC kusasa uRadio 4, wangena uRadio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi awaba umsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zezichewa ezifundeke esishona.
Intatheli zindaba zincoma imisebenzi yomunye wazo uLucia Sini obhubhe ngomvulo. Abaphikisayo bakhala ngokukhahlanyezwa ngohulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzaqhubeka ephathisa iziphepheli eziselizweni leli ukuba zibe lempilo ehlelekileyo. Wethule lokhu ngesikhathi emanyenelo lamazwe omhlaba kunanza ilanga leziphepheli ele World Refugees Day. Lanxa iziphepheli ezisethongogara refugee camp esechipinge esabeleni seManicaland zincoma ezikwenzelwe nguhulumende zithi kunenge okunye okufanele akufeze. UTobias Mutsingwa usetholela lolu daba esethongogara refugee camp esabeleni seManicaland.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe omhlaba awakhetha ukulandela iziqondiso zomthetho wokulondoloza impilo yeziphepheli owe International Refugee Law. Kuleziphepheli ezingafika inkulungwane ezingamachumi amabili lantathu eZimbabwe, njalo ezifika phose inkulungwane ezilichumi lasithupha zisetongogara refugee camp. Kuziphepheli lezi, iningi lidabuka kwele Democratic Republic of Congo. Abanye bavela eMozambique, Burundi, laseRwanda. I-Studio 7 ikhulume lesinye isiphepheli esihlala kule inkampa, unkosikazi Naomi Mbuyi, okhonone ngokungaphathwa kuhle ngezinye iziphepheli ngoba engumfelwakazi.
Especially if you are a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Lapha angikhululekanga ngoba omama abasemendweni babona ingani ngingathatha amadoda abo. Kulendawo lapho abangixotsha khona kuthi njalo akukho lula ukugcina abantwana abathathu ungumama ongelandoda.
Esinye njalo isiphepheli esikhulume leStudio 7 eTongogara ngu-Evidence Hazikama Hayviriyamana, yena owazalelwa wakhulela kuleli njalo olenhlanganiso encedisa abanye abasakhulayo.
So you find in terms of the education part we have these refugees that are also dealing with it, the likes of
sibanika ulwazi phezu kokuzigcina kanye lokuqakatheka ukuya esikolo endaweni zokuzilibazisa ukuze bengatholakali entweni ezifana lokuthatha izidakamizwa kulemidlalo etshiyeneyo esilayo.
Ekhuluma emkhosini wanamuhla wokuthakazelela iziphepheli oqhutshelwe eTongogara refugee camp, umsekeli kamphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende kanye lokuhlala kuhle kukaZulu, unkosikazi Messi Bima, uthe lanxa kulukhuni kwezomnotho, uhulumende uzaqhubekela phambili ukusiza iziphepheli.
Sizaqhubekela phambili sinceda iziphepheli ukuze lazo zenelise ukwenza imisebenzi engaziphilisa ngcono. Lokhu kuhle ngoba ukuphumelela kwale misebenzi kuyaphucula njalo umumo womnotho welizwe lethu.
Uhulumende uphathisana lenhlanganiso ezibalisa eWorld Food Program, leUnited Nations High Commissioner for Refugees kanye lamazwe agoqela eleCanada leleMelika ukugcina iziphepheli ezisetongogara. Okhokhela inhlelo eziqhutshwa yinkampa yeTongogara, uMnumzana Johannes Mhlanga, ubonge usizo lukahulumende njalo wazisa ukuba kusukela kumaviki edluleyo uhulumende wenelisise ukuncedisa iziphepheli ukuthi zithole ingwalo zokuhambisa ezama passports. Umnumzana Brian Masango, umlimisi osebenza lenhlanganiso World Vision, esebenza leziphepheli zaseTongokara, ukhulume leStudio 7 phezu kohlelo lokulima kuthelezelwa oluqhutshwa iziphepheli lezi. Ngaphandle kokulima, iziphepheli ezihlala eTongokara Refugee Camp zile misebenzi ebalisa ukweluka, ukuthunga, ukufuya imbuzi lengulube, njalo bakhona abalezitolo zokuthengisa impahla lokudla. Kulabanye abathi iziphepheli zilakho ukwengeza isikhwama sikahulumende esemali njengoba labo befuna ukuhlala impilo ehlelekileyo. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, umnumzana Methuseli Moyo, uthi kuqakathekile ukunceda iziphepheli.
IZimbabwe kwenzayo khonoku kuyinto enhle, kugcinwe abanye abantu abaziphepheli abavela kwamanye amazwe. Kuzamela ke sithemba bayancediswa ukuthi bathole ukufunda, bathole amathuba ukuthi basebenze, bathole amathuba ukuthi njalo benze ezamabhizinisi ezenotho ukuze baziphilise, ngoba umuntu phela usengaba yirefugee impilo yakhe yonke.
Ilanga leWorld Refugee Day belithakazelelwa phansi kwendikimba yokuphathisa iziphepheli e-Solidarity with Refugees ngesikhiwa. Ngimele iStudio 7 ngiseTongokara Refugee Camp eChipinge, nginguTobias Mudzingwa.
Kudaba olufanayo, uhulumende weBotswana uthi uzaqhubeka ngemizamo yokuthi athuthukise impilakahle yeziphepheli abanye bengabavela eZimbabwe. Kukhangelelwe ukuthi ezinye iziphepheli zihanjiswe kwamanye amazwe aphetsheya kulandela isicelo sabo. Intatheli zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube, usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngesiphepheli kweleBotswana, umzana Machana Shamukuni, ekhuluma ngelanga lokunanza isiphepheli enkambeni yeDugi namuhla, uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni ukuguqula imithetho ezakwenza impila kahle yesiphepheli ibe ngcono. Iziphepheli zihlala zikhonona njalo njengongatholi ukudla okweneleyo kumbe okonakeleyo kanye lokuhlala ezindlini ongamelanga kuhlale abantu. UShamukuni uthe konke lokhu kuzalungiswa ngokuguqula eminye imithetho ukuze ihambelane lenhlanganiso yomanyano womhlaba e-United Nations.
The pledges are to review a review of the refugees, recognition and control, inclusion of refugees in the national development agenda.
Sizimisele ukukhangela imithetho ehambelana leziphepheli okuzabona bephiwa izithupha lokunye. Njalo sesihambe isibanga ukuthi sikwenze lokhu.
UShamukuni uthe kulenani leziphepheli eliphose lifika amakhulu amathathu, i-289 elizayo kuyahlala kwamanye amazwe kulandela isicelo sazo. Lokhu kugoqela abanye abeZimbabwe abazahanjiswa emazweni afana leCanada.
I further appreciate the resettlement to other host countries that has been ongoing with additional 289 individuals.
Ngiyabongela uhlelo lokuhambisa abanye benu kwamanye amazwe. Kulaba ngu-289 okumele behambe. Silethemba lokuthi ngenyanga ezayo konke kuzabe sekulungile.
Owenhlanganiso yebona ngesiphepheli umhlaba wonke jikelele e-UN High Commission for Refugees, umnumzana Madoda Nasha utshele iStudio 7 ukuthi njengendlela yokuthuthukisa impilo yesiphepheli sekuzaqala ukubanikeza imali ukuze bazithengele ukudla.
We expect the cash base initiative to commence by July.
Sikhangele ukuthi uhlelo lolu lokuthi baphiwe imali hatshi ukudla lusungulwe ngenyanga ezayo. Amalungiselelo wonke nje aseqalile.
Noma nje kulemizamo yokuthuthukisa impilo kahle yesiphepheli, inhlanganiso emela amalungelo oluntu kweleBotswana eyeDitswanelo ithi kayijabuli ngesimo esikhona enkambeni yeDukwi. Isikhulumise eDitswanelo unkosazana Halibuye Mureng uthi uhulumende weBotswana kumele azame ukuthuthukisa impilo kahle yesiphepheli kweleBotswana.
We ask the government of Botswana to ensure comprehensive review of the refugees recognition and control act and to include specific provisions relating to their rights.
Sikhuthaza uhulumende wethu ukuthi akhangelisise imithetho yeziphepheli ukuthi labo bazizwe beyamukelekile kweleBotswana.
Ukuncipha kwemali yokugcina isiphepheli enkambeni yeDukwi kwenza ukuba abanye beyidinga imisebenzi yokuziphilisa. Iningi lesiphepheli zeZimbabwe seDukwi zabaleka ekhaya ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli lonolo ludlakela ngomnyaka ka 2008. Bekulezi phepheli ezidabuka eZimbabwe edlula amakhulu ayisikhombisa eDukwi, kodwa sekusele ingcosana inengisela buyiselwa ekhaya kuthiwa isimo sesilungile ukuthi baphindele. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHavron kweleBotswana.
kulabantu abanengi abahambe enkonzweni yokuvalelisana lomuyi uLucia Sini obeyintatheli izindaba yomsakazo weStudio 7. ULucy ubele sifo semvukuzane, wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation kanye leSABC engakaqhatshwa ngumsakazo weStudio 7. Ukuze sizwe ngemisebenzi yakhe, sixoxe lomsakazo olodumo umnumzana John Masuku.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena eZDC Radio 4, wangena Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube ngumsakazi awuba ngumsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesitshewa ezifundekele esishona njalo esenza ezinye inhlelo kuRadio Zimbabwe seze-Radio 2 njalo engakaphumi kuRadio 4 esengena kuStudio 7. Umuntu obe uthanda umsebenzi wakhe njalo umuntu obe nakekela imuli yakhe isikhathi ngasinahlangana naye ngimbuze abantwana akhanye ngumuntu obenzela kuhle sibuze futhi labo bathuthuke empilweni, okuyinto esiyikhuthaza abasakazi lentatheli zindaba ukuthi ngaphandle kokuba nendlulela babe nempilo eqoqekileyo. Yikwesa kufunda kakhulu dadewethu uLucia Sini.
Ye, singathi ke ungathini kumuli yakhe namhlanje?
Angithi imuli yakhe kayithokoze ekuthini ubatshele ilifa elihle elembeko elokufuthala kanye lokuhlakaniphela umsebenzi lokuzwanana nabantu bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaphezulu sengungweni abalingana naye nabaphansi wakhe.
Yes, ngathi wasebenza kakhulu isebenzi ze-ZBC ngokubona kwakho.
Wasebenza okwesikhathi esithe ZBC ngibona dlami ngasuke ZBC ngamshiye khona kodwa engikwaziyo ukuthi wavelwala eku-Radio 4 kodwa kwesinye isikhathi senzinhlelo ku-Radio Zimbabwe seseyi-Radio 2 nxa abanye abasakazi bakhona bengekho abezithiwa wayesenza lezi ezinhlelo kwakuvele kulokuthebela.
Yezwa kuthiwa wayephathisa kakhulu intshatshelo zendawo ezintsha ezasuka khonapho, kambe wayebabamba njani?
Wayephathisa njengoba lathi samphathisa wathi engena samfundisa lathi ukusakaza. Ngiyakhumbula ebuyezo esimfundisa ngilo mngane wami engangihlala la ehofisini uPeter Barirewa, wasuka uPeter ngasala ngisebenza laye uLucy awasaba ngumsakazi ozimele yedwa njalo wabantu isidoba sinyane ukhanya wayevele esuka ekubeni ngumbalisi, ngakho-ke kwakulula ukuthi abambe izinto njalo aphinde aphathisa abantu.
Umnumzana John Masuku wayesebenza lomuyi uLucy Yasini emsakazweni weZBC, sixoxe laye eseGwanda South. Kwezi phathelane leMelika, abavoti kukhetho lukamongameli weMelika basengozini yokuphiwa imibiko yamanga ngabasebenzisa imitshini yakulezi nsuku i-Artificial Intelligence AI ukulingisela abantu ngenhloso yokuthuthukisa abanye abezombusazwe kumbe ohulumende bamanye amazwe. Intatheli izindaba ye-VOA u-Ivana Pidboska ukhangela ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence kukhetho lomnyaka ka-2024. Ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence i-AI sekuqale ukubonakala kulolu khetho okulandela ukuphuma komfanekiso owalungiswa nge-AI okaDonald Trump esanga ingcwethi yezemikhuhlane ethelelwanayo uDokotela Anthony Fauci kanye nemifanekiso yamanga eveza uJoe Biden etshela abavoti beNew Hampshire ukuthi batshiyane lokhetho lwama-primary. Ingcwethi yezokukhutshwa kwembiko u-Elaine Kamak owe-Brookings Institution uthi isikhathi esiphuma imifanekiso lamavidiyo amanga la yiso esenza abe yingozi kakhulu.
Even 24 hours before the election,
umuntu uyenelisa ukukhupha imibiko yamanga sekusele amahola angamashumi amabili lane ukuthi kuqhutshwe ukhetho. Kunzima ukulwisana le mibiko enje, njalo ilakho ukuletha umahluko omkhulu kukhetho.
Inkampani ye-Rijal Gupta e-Deep Media ephathisa isigodlo somvikela ese-Pentagon ukubamba imifanekiso amazwi lamavidiyo amanga
ithi avamile ngoba engadingi imali eningi ukulungisa njalo elungiseka kalula.
In the end, it takes about 15 minutes to create a deepfake.
Tata imizuzu elithumi lanhlanu kuphela ukulungisa imifanekiso le. Kulendlela zokulungisa imifanekiso le kungelambadalo ezitholakala ebulenjini njalo umuntu efuna ukubhadala ulakho ukubhadala amasenti amabili kuphela ukulungisa ilizwi elilemizuzu engamachumi amathathu.
Ingcwethi elwela inkululeko yabakhupha imibiko u-Arikon uthi,
There's been a lot of talk about Russia, but China also, especially as they...
Kukhulunywa kakhulu ngeRussia, kodwa iChina layo ilwa isebenzisa i-AI izama ukuthi ikhokhele abanye.
Ukhon uthi, Inhlelo eziqhutshwa ngaphandle kwelizwe zihlose ukupha izizalwane zeMelika ezilodumo imibiko yamanga ukuze zibe yizo eziyithumela abanye. Amankampani amakhulu awemitshini yakulezinsuku kanye lawebulenjini ethembisa ukulwisa ukusetshenziswa kwe-AI kumikhankaso yokhetho. Kodwa akukabi lo mthetho welizwe okhangela lolu daba.
It's very, very difficult to regulate political speech.
Kunzima ukubeka umthetho okhangela imibiko yezombusazwe kwelemelinga. I-First Amendment ivikela imibiko yezombusazwe njalo lokhu kulesi sizathu esihle ngoba asifuni ukuthi uhulumende angenele kukhetho.
Ugupta uthi udubo olukhulu ngolokwahlukanisa umbiko wamanga loweqiniso pho singaba kwazi njani nxa umbiko ungowamanga i-deepfake.
And the audio quality is bad, that is a hint that it could be AI generated. It might sound kind of silly or trivial.
Amazwi aphuma ehayiza lokhu ngokunye okulakho ukuveza ukuthi umbiko olungiswe nge-artificial intelligence. Kulakho ukuba sengathi yinhlekisa kodwa ukukhangela ama-watermark emifanekisweni lakumavidiyo kulakho ukwehlukanisa imibiko yamanga leqiniso. Nxa usecingweni olule vidiyo ucabanga ukuthi yi-deepfake elungiswe nge-AI, tshela umuntu oxoxa laye ukuthi abhodise isihlalo sakhe nxa engehlukileka ukwenza lokhu kulakho ukuba lucingo lwamanga.
Ukhona uthi i-AI ilakho ukusetshenziswa kuhle kwezombusazwe iyenelisa ukuphathisa abakhankasayo ukuthi bakhulume labavoti ngendimi zabo njalo ilakho ukupha abakhankasayo ulwazi ngabavoti ukuze benelise ukubumba imibiko yabo. Udaba lolu luqoqwe ngu-Ivana Pitboska.
Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya ukubothwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ngesonto edluleyo eHarare, wona athi ahlukuluzwa njalo achaywa kabuhlungu esezandleni zamapholisa. Amagqwetha abo alokhelisa ukuthi abanye bayehlolwa ngodokotela njalo abanye bakhulule ngemali yesibambiso e-bail. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Munashe Mthutha, umabhalane webandla leZANU PF obona ngogatsha lwe-Information Communication and Technology njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla. Endawonye lomnumzana Wesley Moyo, ilunga logatsha lwabatsha oluzithi ngole-Youth Task Force kubandla le-CCC onguye osungula lengxoxo.
Ababuchiwe abaseHarare bebotshwa, they were in a private place and ayilandi ngemopha ukuthi kuzomele ihambe kuyirejista lelokhu zemapholisa nesofort, even though they had already did that. Same with us in Bulawayo, we had that very same arrangement. Sihambile ku-private venue yethu, ufika khona ngale sicande vele kulamapholisa, kule military intelligence, kulama-CIOs and so forth. They were there to tell us ukuthi no, you can't celebrate this thing here because nalifuna ukukhoza kumsindo.
Mnumzana Mthutha, lungathi ngalokho okuthiwa ngabanye benu be-CCC.
IZimbabwe yilizwe elingasobha neriphabliki, ilizwe elilemthetho ekhona ehleliweyo ekutshengisa ukuthi nxa umuntu efisa ukuba lomhlangano kumbe efisa ukuba lento etshengisa ukutshengisela, kumele ayenze okuhlanganisela ukubhala incwadi itshela amapholisa ukuthi ozalwa ngukhonzinambati lakwenza nini ekhathi sidi noyi ukuthi bake bazama ukucela ukuthi bayenze, kodwa kulamalanga acelwa ngawo ekuthi ilizwini ukungahunga lathi ukuthi kulabantu abafuna ukusebenzisa i-social uprising commemoration ya 16 June wele Zimbabwe ukwenza udlakela udlame lezinto ezizangenisa iZimbabwe sikhangelele ukuwosa isikhathi senu agasti 2024.
Nanso indaba mnumzana Moyo,
mina mboni ngani it's very wrong to assume ukuthi abantu bazayenza into zodlakela when they just want to commemorate the day of the African child. Bona sebecabanga ukuthi omntana sebefuna ukuthi besihlalele.
Umnumzana Mthusa uphinde wakhuluma njalo ngokuthi umthetho laphana ulandelwa ngokwazisa amapholisa.
Khonokho kuwonga kakhulu ukuthi bekukhulu ukuthi thiwa umthetho awuzange ulandelele because babhali lokhu zilile. And futhi umthetho wakhona mawusitsho ukhuluma on a public gathering and laphana behambile bekukupublic. Ma umuntu esendlini yakhe emayadini ku-private place and then ukuthi usithi wena umuntu lwana ufuna ukuzokwenza umsindo esendlini yakhe applied but amapholisa wayenza okokutshintsha ngelasiniisekeze i-command from a-6-8 building nale Harare.
Sesibuya kuwe mnumzana Mthusa, uke wakhuluma ngokwe-SADC
esikhathini esokuthi sine ukhetho last year. Ukhetho lolu ukhetho luphelile sibone ukuqamukaqamuka kwabantu abe-TOC abanye besithi sebeyi-blue abanye besiyiqala leyimakasi ukuxothana ephalamenti besenzayo. So bona ngokwabo abathembani nabo into into engaka into engelanto enezindiza engizi phakathi. Hawu yindaba into yankhona isenza icashile yindaba into yankhona itshintshwe ivenu ngelatileni ngenxa yokuthi lawo thina ama-message ade sethuleta kuma-inbox yakhona ade khonzila wabhala ukuthi it's our time as young people let's do it adon kunemini ihlangane yokuthi ivalelwane njenge-youtbe esasifuna ukuhosta khona ama-minister yenza i-interfe ipholisa yayala yathi yona alinikelayo nemihlangano yemisakati ngoba kuyabuya ivali labongameli ibandla i-different yethu lawo ukuthi nxa siyalelwa indawo lezi asigidini sifake kumaphephandaba sihle sikulungise indawo simelele another opportunity yingaki inhlangano abasebeyenzile ade senza ngkostalo nothibaya province by province. Ubona ngani ngabe kuthiwa ipolisi kumbe ivaliphesi ayikufuni khonokho ukuthi yesenzakala.
Lokho engikuye mnumzana Mthutha, siyabona njalo abanye ababotshiweyo laba be-CCC bahamba beqhula, abanye bathi bachayiwe.
Angiyeke ngaba lethuba lokuthi ngikhulume ngakho ngoba angikwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso kumbe ngabe kuyini. Ngibona ngale ngimbuzo oqakathekileyo kakhulu.
Nxa bebonakala beqhula kumavidiyo ke
sesake sabona amavidiyo akudala namsiyambona esiqhula esika-right sapha ese-court ereqhula esikalesi sikujayele lo siyakwazi kuyangithendakala
uthi baya-ekha qhamukile omunye le-fracture enyaweni angazi ukuthi abantu bezaniphesi bathi bakusa bebenjani engondweni zabo ngabe bekhuluma amazwi abuhlungu kangaka. So heartless ubuhlungu khuluma nje ngenze sokalesi inyembezi ziyahlishwa emehlwe nami ukuthi ngizwe omunye umntana you might be ingakudami ngizaniphef thinking that you are the master unkulunkulu wakho konke but the day is coming and the day is coming and they are pushing us to the end ukuthi sirivote against
mnumzana Mthusa.
Soke ngigqiba nje ngiyamuzwa lapho mnumzana ungani phezulu hayi bala monopoly yokuzonda ngathi kuzabe kuphezulu kanjalo siyafana ukuthi kuzonda abenesi izinto ezenzakalayo ezihlanganisela abantu abadijitela amapholisa namathi amapholisa ngasefaka i-minimum force sokuthiwa babe nesiphoda but engiyishiyo ukujayele lokho but engakutsho mina ezweni lezimbabwe ngokuthi bakithi ubuye umongameli upresident Emmerson Mnangagwa nguye umongameli welizwe kule misebenzi eminingi ayenzayo lapha asinyusa khona wonke umuntu eZimbabwe athi ilizwe lakhiwa ngabanikazi abanikazi belizwe yini lawe ungabe ngowe-TPC ngabe ngowe-ZANU-PF
hayi ilizwe kumele sinakeni sonke umongameli wakho mayenza into erongo umongameli yenza into erongo sho ukondemn the police brutality that is happening
kuyazwakala sibili hayi kodwa mina ngibona ngani kuhle kakhulu ngoba umongameli okhona upresident Emmerson Mnangagwa wathi yena vele nomongameli olalelayo abantu so lawe ulelungile lokumtshela ukhulume ukuthi hayi umongameli kumele senze so
maybe unelson uchamisa u-advocate nelson chamisa so thank you so much.
Leyo bekuyingxoxo mpikiswano phakathi kukamnumzana Mnashe Mthutha, umabhalane webandla leZANU-PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla, endawonye lomnumzana Wesley Moyo, ilunga logatsha lwabatsha oluzithi ngolwe-Youth Task Force kubandla le-TCC, bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 bekobulawayo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission isihlolisisa udaba lukaMnumzana Moses Mpofu loMnumzana Mike Chimombe okuthiwa banikwa izigidi ezingamachumi amane zamadola eMelika i-$40 million nguhulumende eyokuthenga imbuzi zikaZulu phansi kohlelo lwePresidential God Scheme behluleka khona ukuthenga imbuzi eyodwa. Isaac Itababeli laba banikwa imali lelo uhlangothi lukahulumende oliphatha imali yesizwe olwe Minister of Finance. Gasanelisanga ukukhuluma ngodaba lolo Chimombe loMpofu okubikwa ukuthi bangaphandle kwelizwe. Bayadingwa njalo babili laba abalisana lomnumzana Whitney Chivayo ngodaba lemali efanayo okuthiwa yanikwa uChivayo yiZimbabwe Electoral Commission eyokuthenga okokusebenzisa ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho nyakenye eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana efidlela Ncube okuhlanganiso yeNational Consumer Rights Association of Zimbabwe.
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi kulobugebengu obuningi obenzakalayo ikakhulu ekuphatheni kwezimali zabantu ezigcinwe nguhulumende. Ziphiwa abangane, ziphiwa izihlobo, ziphiwa abantu abangafanelanga ukuthi bathole amathenda. Ikakucacanga kahle ukuthi kuyavezwa kube segcekeni ukuthi nxa kudinga abantu abangancedisana lohulumende benamankampani kulandwa abantu nsitha okwenza kube lobugebengu obukhulu kunalobo esibubonayo. Angiboni ukuthi kuzaba kukhulu okuzakwenziwa ngalamacala ngaphandle kokuthi nxa ngabe mhlambe bengamanga kahle kwezepolitiki.
Yebo, manje siyabona ukuthi ababili laba kuthiwa baphandle kwelizwe wakukhevu kambe ukuthi bazababisa ekhaya bazethoniswa kube vele sokuphelele ngokubona kwabo.
Uma bethanda ukuthi babalethe ekhaya bangabaletha, kulula ukuthi babalethe ngoba phela kasila sigwebo sentambo thina esingayithusa amazwe amanye nxa ngabe umuntu enze icala lokukhwabanisa le-corruption asigwebe intambo kuleli lizwe lakithi. Yikho kujwayele ukuvimba kakhulu. Kanti ke lapho abakhona bangibona ukuthi kungehlula nxa kuqathaniswa lezi mali lezi ezingaka. Malutshwana amazwe angafisa ukuthi abagcine benze amacala amakhulu kangaka. Ngakho ke ngicabanga ukuthi kulula ukuthi babalethe baphenduke ekhaya nxa bebadinga ukuthi babe khona. Ngoba le mali iyadingakala, imali yelizwe, imali yesizwe, abantu behlupheka kangaka, indlala ingaka, balutshwana badla buthebelele bezikholisela abanye belamba. Ngakho ke lokho kumele kujeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Yize yabona njalo ukuthi bakudaba lwezeki ukuthi bathola phose imali efanayo kumbe bayitholanga kumbe kwahamba njani pelo Chivayo lapha asazi ukuthi ukubona njani kunoku ngamafishane.
Vele nxa ngabe kusenziwa izinto egcekeni kucacisiwe kwa-announcewa ukuthi namba abafuna ukuthenda abafuna ukuthi bangancedisana lezeki sibazi phambilini kungakakhethwa lo okhethwayo, kuba lula ukuthi abantu bakwazi ukuthi phela lezi izigebengu lwana kathembakalanga. Kodwa njengoba kusenzeke siyakwazi ukuthi kule mizimali eziphananwayo laphana kufihlwe ubufakazi, kudilizwe ubufakazi. Kakwethusi ukuthi uthole ukuthi ngemva kwesikhathana uzoza sokuthiwa hhayi kakulacala lapha kuphelele emoyeni, kumbe bagwetshwe basebegwetshwa nje into engayindawo babuye baphume futhi bayezidlela imali zonke lezi abazikholisayo abazitshontshela abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ukunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association of Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube ekobulawayo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa ngokubhubha kwentatheli zindaba uLucy Yasini obesebenzela iStudio 7 kanye langosuku lweziphepheli olwe-International Refugee Day. Singeke ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kunanzwa usuku lweziphepheli ole World Refugee Day, ezinye iziphepheli zikhala ngokungaphathwa kuhle. Intatheli izindaba zincoma imisebenzi yomunye wazo uLucy Yasini obhubhe ngomvulo obesebenzela iStudio 7. Abaphikisayo bakhala ngokukhahlanyezwa ngohulumende weZimbabwe kulandela ukubotshwa kwabo ngesonto. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.